yikho sigqugquzela ukuthi uhulumende ngabe uyanika abantu usizo lo lesithi i-cushioning package ukuthi benele sibabuyele emsebenzini. Abanye sibili kathesi abalaluthe eqinisweni.
Uhulumende uke waphathisa abantu abagoqela amalunga enhlanganiso yenu. Uncedo lwakhona lilubona lwaphathisa na kumbe kulokho kusadingakala ukuthi abantu baphiwe njalo olunye uncedo?
Usizo olwalethwa nguhulumende angeke ngithi lusizo ngokulinganisa, ngoba abantu bathi sebelinde inyanga ezingafika ezinhlanu enyakenye banikwa imali engalingana lamadola amahlanu ezwe le-America ngiyakithi yayi 600 RTGS. Aso mali esingathi lusizo uhulumende wayelinganisa abantu badana kakhulu ngoba babekhangela ukuthi bathola usizo olungcono, kodwa hhayi lolokhona okwabuyayo. And kunjalo nje usizo lwangikhona lolo azange lufike ngaphi, azange luncede eqinisweni lonke. Umuntu engathi selinde 5 months nxa sikhayela ngesikhiwo abe sephiwa i-$5 kuthiwa lusizo, kambe shuwa sisabanxa siza njalo na?
Ungasitshela ukuthi ukuze amabhizimusi amancane afana laweni wona lawo aphumelele, kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ngalesi sikhathi esecoronavirus?
Okokuqala ukuthi uhulumende kumele abise usizo olohlonzi, usizo oluzonceda abantu, olusizo nje ngomlomo, kube imali ukuthi abantu basukuma ngayo. Okumele kwenziwe ngalesi sikhathi ukuthi kumele abantu beqhubeke bevunyelwe basebenze emkambo belandela izinqumo zenezi eze World Health Organization ukuthi bagqoke ama-mask, bageze izandla xa bethengisa, bathelane izikhala khonokuthi i-physical distance kumbe i-social distance xa umuntu ethe wangafuniki ebantwini, lokuthi imkambo le abasebenzela khona qheliswe bathelwe izikhala ngoba eminingi khona iminyene. So yimizamo kumele yenziwe ukuthi abantu basebenze kuhle, ngokunjalo kuyamele ukuthi bakhanyelwe, bancediswe futhi bakhunjuzwe ukuthi bengakhohlwa ukuthi balandele izinqumo lezi. So kungathi-ke amapholisa nalawa akhangela izinqumo ze-COVID-19 angazulazula engene emkambo ekhangela abantu, encedise inhlanganiso ezinjengezethezi labantu ababhodabhodayo esibacelileyo ukuthi bakhangele abantu, bafundise abantu ukuthi balandele izinqumo lezi. Yikho kudingakalayo ukuthi abantu bangene emkambo, even ozothenga angene laphana akhaya ugezile izandla egqokile imask, abantu bengakhohlwa. Kube nje into esesiphilelayo sikhumbuzana malanga wonke, yikho kuqakatheke kakhulu. Kodwa umqoka futhi ukuthi abantu bathole imali yokuthi basukume ngayo, nokuthi ilizwe nje kalibe lohlelo besibethiwe le-strategy sokuthi vele xa sokuthe kwaba le-COVID-19 abantu abasebenzayo bangancediswa njani, kube le-strategy at national level kumbe phezulu khona kuhulumende esibhaliweyo esiyalandelwa kahle kahle.